Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 14 kuMbimbi 2021 ngoGifthube. Endabeni zethu lamhlanje, osanda kuphepha kumkhuhlane we COVID-19 lemuli yakhe eZimbabwe ukuthi bakhathazeka kakhulu besanda kutapha igciwane le coronavirus.
Kwasethusa kakhulu ngoba besihlezi singabantu ababona bezinakekele kakhulu abazama ukuthi bavikele ukuthi kungafiki.
Abanye abongi bathi abalithembi iJackson leSinopharm loba kwahlatshwa umsekeli kamongameli. Abakhubezekileyo bathwele nzima kweleZimbabwe ngumkhuhlane we-COVID-19.
Ukudediswa kwe-lockdown lokhu akuyenzi mehluko kangako ngoba ungaze ube lesifiso sokuthi uhambe. Becabanga ukuthi ibhasi nizayigada njani.
Kulungiselelwa ukufihlwa kwenkosi yamaZulu uGoodwill Zwelithini.
Besivele ngoJanuwari kufanele siye sibone isilo sixoxe izinto ezithile. Kwavala iCovid.
Sanethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulumsakazo. Umnumzana Zifiso Masiye umkakhe lo mntwana abasanda kuphepha umkhuhlane we-COVID-19 uthi bethuka kakhulu besanda kutholakala bele coronavirus nyakenye. UMasiye uthi bahlala nzima endlini yabo kobulawayo lapho babesebephila khona ngokufonelana njengoba kwakungamelanga babonane. Ake sizwe uMasiye ekhuluma ngomkhuhlane lo osubulele abantu abedlula izigidi ezimbili lengxenye emhlabeni wonke jikelele.
Umkhuhlane wobhubhane le-COVID-19 sesike sadlula kiwo. Usihlasele ngathi kusukela mhlaka 16 December 2020 emulini. Wahlasela unkosikazi, wahlasela untombazana wami wokugcina, wahlasela kanye lami. Sathestwa satholakala ukuthi sile gciwane le COVID-19. Kwasethusa kakhulu ngoba besihlezi singabantu ababona bezinakekele kakhulu abazama ukuthi bavikele ukuthi kungafiki ngekhaya, kodwa satholakala silakho. Sapapatheka sazama ke lathi ukuthi senze indlela zonke ezenziwa ngabanye ezitshona zi-announce kuma-radio nakuma-TV ezizitshela lezingcwethi ezezempilakahle ukuthi senze njani nxa sesifike kulelo banga.
Ubona ngani umkhuhlane lo baba Masiye lawuthola njani?
Khona kunzima ukuthi wazi ukuthi kahle kahle umkhuhlane ngudobhela phana, kodwa ngokwami ukucabanga kule ndawo ezithile engafika kizo ezazibuthene abantu ngomsebenzi nokunakanela ukuthi engxenye kwamanye ama-meetings anjengalawo ngingabe ngawudobha umkhuhlane, kodwa kwangiqala nje njengophepha nganakana ukuthi hhayi le flu ngiyake ngibe le flu njengomuntu wonke. Kwahlala isikhathi ngizwa sengingenwa luqhuqho olukhulu. Emva kwensuku ezithile sengizame ukuthi ngisinathe amaphilisi eflu engijali kwanatha, ngabona umkhuhlane kawehli. Kwaya ngizwa sengiphela amandla umsebenzi enjalo ukuthi ngiwenze olulu. Kusukuma nje nxa ngihlezi phansi ngisukuma esitulweni safika emnyango ngizwa sengiginqile. Hlalahlala ngizwa ingani sengibenyongo enzima, ukudla kungasazwakali nxa ngikudla. Kwathi usayatshayela ngalesi-5 ngathi kunkosikazi hhayi lokhu angiboni ukuthi kungaba iflu esiyijayeleyo, kungathinisiwe udokotela ngiyethesta. Bona bobabili babengazange bavike anything enjengale ngangiyizwa mina. Kwakungani nje yimi le flu, kodwa uthe isingani yabhebhetheka iflu yakhona ngathi no asiwe udokotela.
Lahlala njani endlini selibanjwe ngumkhuhlane we-COVID-19?
Sithenze sikuba nje umkhuhlane sasibaningi endlini. Sesuba nje umkhuhlane sobathathu. Sacela abantwana bonke ukuthi bayethesta. Kwabanjwa oyedwa, abanye ngenhlanhla abazange wawo baba umkhuhlane. So sahle sihlukaniselana indlu abanye bahlala nganeno abanye bahlala nganeno sangahlanganisi impilo yethu sangahlanganisi impahla zethu sangahlanganisi izinto esizisebenzisayo ukudla ukupheka kunada and so forth salandela njengoba ngisitsho imilayezo naleyo yokuquarantina saphila in isolation for insuku ezilitshumi lane 14 days babesiphekela besithandazela besidingela imithi sehlukene kodwa sifinyelelana ngamafoni.
Lalisekela nanjani ligula?
Sancedwa imithi sayithola emadokoteleni, imithi yesilungu sancedwa la imithi yesintu esasiyiphathelwa ngabantu. Okukhulu esakunanzelelayo yikuthi mawusugula into ethusayo njengaleyo uthando lwabantu luyanda, babuya abantu babesinina besesaba ukusondela bengabengangeni legedini kodwa besiza omunye akutshele athumela ngemqhafazi ukuthi ngize lama orange ngize lo mhlonyane ngize lama fruits athile ngize le nto eziningi-ningi ezehlukeneyo esasizidinga bafike bazochiya egedini kumbe bafonela abantwana laba abanye abangaguliwa esikabazothatha sasiqosekelo olukhulu olusuka emabandleni esisonta kiwo sasiqosekelo olukhulu kakhulu olusuka emulini imuli yethu imuli ebanzi yangigidi imuli kankosikazi usekelo olukhulu njalo sasiluthola kuwomakhelwana ababezwayo babekwazi ukuthi laphana sokulohlupho saba losekelo njalo thina ngokwethu emulini ngoba buthathu bethu sasesigula so sithi nxa ulele nxa uvuka ufice omunye wakho ulele kumbe apheme kodwa kanathanga amaphilisi kumbe kunjani sasikhuthazana kakhulu sithandaza kakhulu so ngingathi kwaqakatheka kakhulu ukuthi sithole usekelo emulini lomphakathi wonke nje.
Umnumzana Zifiso Masiye isizalwane sakwaleZimbabwe sixoxelaye ekobulawayo. Kusenjalo abasebenza kwezempilakahle bathi kumele uhulumende afundise abantu ngokugcweleyo ngejekiseni yeSinopharm eyokuvikela uzulu kumkhuhlane weCOVID-19. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Uhlangothi lwezempilakahle luthi abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amane i-36,359 sebehlatshwe ijekiseni yeSinopharm selokhu kwaqala ihlandla lakuqala lokujova abongi, odokotela labanye okuthiwa ngesilungu ngama-frontline workers. Kodwa baningi abalokhu besithi kumele uhulumende afundise uzulu ngokuqakatheka lokusebenza kwejekiseni le. Umnumzana Anthony Majongosi, umgcinisihlalo wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association esibhedlela seUnited Bulawayo Hospital, uthi ezinye izisebenzi zempilakahle lokhu eziyithandabuza ijekiseni yeSinopharm.
Even kathesi i-government ayingayenzi izinto zokuthi ifundise abantu ukuthi i-vaccine le iyasebenza njani, iyabanjelani emzimbeni ukumbe iyanceda yini kakhulu. Abantu bayahlatshwa kodwa abalutshwane. Sizobona kumbe inamba izokhwela lokuhamba kwesikhathi abantu bawona abanye bahlaviweyo ukuthi bayaphila kuhle yini.
Baningi abongi abalombono ofana lokamajongosi. Kodwa udokotela Rogers Magigo, omunye wabahlaba ijekiseni yeSinopharm, uthi kakaze ahlangane lomuntu othi ulezinyalo zejekiseni yeSinopharm.
Kulabo esenhlanganela lelabo abahlatshiwe njengami ngihlangane loyedwa njengoba ne-problem kumbe wa-reactayo okungafanelanga ku-Sinopharm vaccine. Ngiyakhuthaza wonke umuntu ukuthi asihlatsheni si-vaccinate.
Umnumzana Thamsanqa Nyathi, isakhamuzi sakubulawayo, uyaluncoma uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-Sinopharm.
I-program ye-vaccination yi-program enhle kakhulu njalo siyafisa ukuthi ngabe kuyatholakala ama-resources abantu bonke bethole ukuthi be-vaccinate ukuze i-economy ibuyele esimeni sayo.
Idolobho lakobulawayo labelwa amajekiseni azinkulungwane ezilitshumi lantathu lamakhulu amabili i-13,200 akhangelelwe ukuba ahlatshwe abantu abazinkulungwane eziyisithupha lamakhulu ayisithupha i-6,600. Kugqitshwa iviki ephelileyo bese kuhlatshwe abantu abedlula inkulungwane ezine. Kukhangelele ukuba ilizwe leZimbabwe lizathola amanye amajekiseni afanayo eliwanikwe ngele-China. Kusenjalo ziyavulwa izikolo kusasa, abanye abazali bekhala ngokuthi ukuvikela abantwana lababalisi kumkhuhlane we COVID-19. Omunye wabakhalayo ngalokhu unkosikazi Karen Mlojwa.
Mina ngibona ngani abafundi kanye lababalisi abavikelekanga kumkhuhlane lowo owe COVID-19, because ababalisi khathesi bahamba bona bengazange baye bathole ivaccine, okuthi mhlawumbe ngabe bona bebephiwe labo ithuba bakhangelwa njengesebenzi eziqakathekileyo bavaccinethwa izikolo zingakaze zivulwe. And nxa sikhangela labafundi labo, indaba yokugqoka amamaski le ilokhu bengakaze bayijayele, indaba yokugeza izandla kokuphela okwakathesi nje okungabe kungcono ukuthi amanani amakhesi amasha yiwo aphansi kuphela, kodwa ingozi yabafundi lababalisi yokuthi babambe igcikwane le-coronavirus ngiyibona mina ilokhu inkulu kakhulu.
Abantwana abakhangelelwe ukuya ezikolo kusasa ngabaloba imihloliso etshiyeneyo. Abanye abakuzigaba ezitshiyeneyo bazolandela ngeviki ezayo. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abakhubezekileyo bathi ukuyekethisa nguhulumende kweziqondiso zohlelo lokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 akubasizi ngoba bathwele nzima kwele Zimbabwe. Umebisikama usetulela lorotaba.
Bathi kunzima ukuziphilisa ngoba kabenelisi ukugada amabhasi ezubuko ukuze bayethenga impahla etshiyeneyo bayithengise emgwaqweni. Bathi imitshova ekhona ibiza imali eningi okokuthi abanye babo sebephelelwe zindlela zokuziphilisa. Omunye wababhekane lenhlupho lezi ngunkosazana Sinikiwe Ndebele.
Ekuyigadeni lekuyiyehleni lalapho kuyehlelwa khona kuyabe kukhatshana lalapho umuntu abe siya khona. Ukudediswa kwe-lockdown lokhu akuyenzi mehluko kangako ngoba ungazibe lesifiso sokuthi uhambe kuyacabanga ukuthi ibhasi ngizayigada njani, ngiyehlele khatshana nanxa sengifunga ukuyela endlini. Ucabanga kaningi sibili ukuthi ngcono ngiyekele phela lokuhambahamba kwakhona.
Unkosazana Ndebele uthi baphakathi kwelitshe lembokodo.
Lokuthi ukwanise ukuthenga kunzima ngoba kuzamele uthwale uhambe uma ngomuntu susiyagada, kuba yi-challenge futhi ukuthi ngapho uyasindwa ngapha kumele uhambe uma ngomuntu. So ugcina ukubona kungcono ukuthi ucele kwabanye abakwanisayo, of which ugcina ungumuntu uzibona ukuthi sungumthwalo kakhulu.
Unkosazana Tariro Gurule omunye njalo wabakhubazekileyo uthi sebephila njengentandane.
Nanzelela kakhulu ukuthi abantu abagogekileyo baphila ngesingathi ngesingisi i-informal trading, and lapho unanzelela ukuthi imali yangkhona singayithi also ngesikhiwa hand to mouth, kodwa khonokhwana ukuthi babekhona besenza into ebambekayo kwaba nzima sokuvaliwe usayenelisi lokuthi uhambe.
Unkosazana Gurure uthi kabatholi imali kuhulumende okwakumele bayiniwe ngesikhathi bephansi kohlelo lwe-COVID-19 lockdown.
Imali le igcine ukubuya ngo-December, so kusho ukuthi lokhe singene ku-lockdown from January, February, khathesi sesiku-March, phakathi kwenyanga ka-March la mali esike yabuya. Ngendlela yami mina engingakutsho ukuthi besiphonga ukuphila ngomusa kaNkulunkulu, khonokho kuncane besikuzuza nakhonokho ukuthi umsika nje uyabukhona eduze selingathengisa kube yikho. But ubhubhane COVID-19 ubuye wafaka nje izinto zonke zahlala phansi. Kodwa engingakutsho kodwa kuhulumende ukuthi gakhangele uZulu, gakhangele abantu abalokuguga, abanike okufanekelileyo esingathi ngama safety nets.
Embikweni wakhe awethulele uZulu kunanzwa usuku oluqakathekisa imisebenzi yabesifazane, umphathintambo kahulumende wezabesifazane lokuthuthukiswa kwamabhizimusi amancinyane unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi uhulumende uzimele ukunakekela izalwane zakhe ikakhulu omama.
Esingakwenza ngalesi sikhathi sokunzima yokunakekelana, sikhuthazana kanye lokujabulela lokho esesithe sadlula kikho.
Uhlangothi lwezempilakahle eZimbabwe luthi abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amane 36,471 sebehlolwe kusukela ngombimbitho nyakenye batholakala bele COVID-19, kwabhubha bedlula inkulungwane lengxenye 1,501. Izolo kubhubhe abahlanu, kwathi abafika phose amachumi amahlanu 48 batholakale bele gciwane le-coronavirus. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umnumzana Mangosuthu Buthelezi ophethe isigodlo senkosi uthi inkosi yamaZulu uGoodwill Zwelithini olensukwana etshonile uzafihlwa ngolwesithathu kulandelwa amasiko endlu yesikhosini. UButhelezi wethule umbiko lo enkundleni yokuxhumana eyeTwitter uthi abesilisa abakhethwe yindlu yesikhosini bazatshala uZwelithini. Uthi kuzakwenziwa isikhumbuzo sikaZwelithini ngolwesine esigodlweni senkosi. Ubulelani loBhengula wakhethwa ngumndeni wakoKhumalo ukuthi abe yinkosi yamaNdebele uthi amaZulu amaNdebele lomhlaba wonke jikelele balahlekelwe yindoda ebilesithunzi lolwazi olujulileyo ngamasiko esintu. Isikhulumeli sakhe uMnumzana Bonman Khumalo uthi bayakhala abantu ngokutshona kwenkosi uZwelithini.
Bathi abadala kulahlambeleko ngabufelwa. Abantu abaningi bavama ukuthi hey umzilikazi wathini inkomo zakwaZulu, hey umzilikazi lo lelembe ulembe kushaka. Bekukhuluma izinto, yebo abantu banye kuyafika ukuthi bangezwani ngento ezincane ezithile kodwa kwedlule. Ngoba awukho umuzwa ongela kukhuluma. Yikho ke abantu abaningi bacabanga ukuthi thina abakamzilikazi noZulu siyizitha, akukho lokho. Yikho ke hayi sixoxisana labo kuzadlula lokho kungenongenayo sizabambana futhi ngezandla siye phambili. Ngoba ukusebenzisana yikho kuzasinqobisa njengezizwe.
UMnumzana Bonman Khumalo isikhulumeli sikabulelani loBhengula sisixoxela eseJohannesburg kweSouth Africa. Singakangeni kusigaba esilandelayo sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umsakazi weSouth African Broadcasting Corporation ubika ukuthi uMenzi Ngubane, umlingisi obeyaziwa ngegama elithi Sibusiso Dlomo lamanye kasekho. I-SABC ithi uNgubane wayelingisa ku-journalistings Yizo Yizo, Ashes to Ashes, Gold Diggers zaku-Hest, ubehlutshwa umkhuhlane wezinso. UMongameli Joseph Biden uthi uhlangothi lukahulumende olubona ngendaba zekhaya solusebenzisa ugatsha lwe-Federal Emergency Management Agency ukuthi kukhangelwe abantu abangena elizweni leMelika besebenzisa umngcele weMexico leMelika. Abantu abaningi bazama ukungena kuleMelika kuleyo ndawo kulandela ukusuka kwangumongameli esikhundleni uMnumzana Donald Trump. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngokutshona kwenkosi yamaZulu uZwelithini. Okuqala esixoxelayo inkokheli yomdabuko uFelix Nhlahla Mangwendiweni.
Indaba zonke zifika esikhathini engathi asilunganga, ngathi asihambi kahle. Njengoba kade lisazi kade ngilapha nje kwamangisini England, kuzaba nzima ukuthi ngiphakame babadube. Izimithi lezi azikapheli, ukuhlatshwa konke lokhu akwapheli, lokuhamba ngapha benza kube ngathi kunzima kakhulu ukuphakama ama-quarantine lezinto zonke.
Ukutshona kwenkosi lapha kutshoni nxa sikhangela isizwe samaNdebele njalo lokuthi kube le nkosi yesizwe sikamthwakazi.
Hayi, akumisi lutho ukukhothama kwesilo indiba yethu ngale kwelakithi komthwakazi iyaqhubeka baba, ngoba umsebenzi uphambi kwethu. Inkosi inkosi ngabantu, abantu sebebonile umbuso okhona, bananzelela umbuso okhona, babona amaphutha, babona izinto zonke ezingahambanga kahle. Yikho ke sesikhangela emuva ukuthi pho singabamba ngapi, sisukume ngapi. Okomdabuko lokho kukhona, asoze kucitshe, kuyahamba phambilini. Lakho thina makhosi siyahambelana kakhulu, siyabonisana kakhulu ukuthi mhlawumbe singayibamba njani leyi ndaba laleyi ndaba. Iyaqhubeka babadube, ngoba lakho ezomba ngazo bayadinga ukuqondiswa lapha lalapha. Phela into leyi bayiwele nje, kodwa thina ngapha abakhokheli bomdabuko ngeyethu indaba iphakathi kwethu, igeleza phakathi kwethu, sayazi mathupha. Yikho ke ukukhothama kwesilo akumisi lutho kwelakithi komthwakazi.
Siphinde saxoxa ngodaba lolu lenduna
uMathema.
Kuzaba lohluthanyana mbijana ngoba izinto ezinje ziyabe zifuna ukuthi zifunde kwabanye abantu. Ikakhulu njengoba thina ngapha uyawunanzelela ukuthi okwinto lokunxa kungani ukuthi thina sifuqe ukuthi kube lobukhosi. Abanye abantu babone ngani into yepolitical party kathi hayi into ezimbili ezitshiyeneyo. Umambo wathi ubekiwe encediswa nguhulumende kwaba into enhle sibile yafakwayo khona ngale nguhulumende wathi hayi usemfakile. Yindlela nami nje ngomunye wenxusiwe kodwa ngisahambanga lapho ngangisho khona ngathi hayi kangiyi ngoba kwakithi babe kwalile nganyama siyadingana siyaphwezenya into yabantu abanye be-AME ihlezi ingananzelelwa ukuthi khona phakathi kwelizwe.
Hayi-ke abadala bathi okungapheliyo kuyahlola, silethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Besixoxa namhlanje lenkokeli yomdabuko uFelix Hlahla Ngwendiweni lenduna uMathema. Soke isikhathi sohlelo logolo lwesiKristu silontukamelikomo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Kusiphatheleni mfundisi?
Sesibuyisana njalo hlozi Nkosi edabekileyo kulo hlelo lokuvuselela umoya, ngoba imoya yethu izikhathi eziningi iswela ukuvuselelwa ngey'nkinga lokunzima esihlangana zabo lapha emhlabeni. Namhlanje ngelizwi lethu sizaqhubeka sikhangela inkosi uDavida kumahubo 121 sisukele evesini lika-5 sisiya kumaku-8. Ufundeka kanye: uJehova ungumlondi wakho, uJehova umthunzi wakho ngasesandleni sakho sokunene. Ilanga likukushaya emini nenyanga ebusuku. UJehova uyakulondoloza ebubini bonke, uyakulonda umphefumulo wakho. UJehova uyakulondoloza ukuphuma kwakho nokungena kwakho kusukela kulesi sikhathi kuze kube phakade. Ziyihlozi Nkosi ezithandekileyo. Sakhuluma saluthayi izihlabelelo kumbe amahubolanga inkosi uDavida esebonile ukubana kazi ayikho into eyayingamsiza ngaphandle kokuthi ukholo lwakhe lube uJehova mdali wezulu nomhlaba. Uyatsho-ke lapha uDavida uthe ebantwini abaningi uverse 5, uJehova umlondi wakho, katshongo ukuthi umuntu osilondolozayo ngumzali wethu, abangane bethu, abantwabethu, zinkokheli zethu, nabafundisi bethu, namabhishophu ethu, uthi uJehova nguye ongumlondi wethu. Kodwa-ke sikhumbule njalo ukuthi uJehova uyasilondoloza lanxa kwesinye isikhathi thina sasisuke simbalekele. Baningi abantu asebethatha impilo zabo bazibeke ezandleni zabanye abantu. Kakukubike lokho nxa uthola uncedo kuleyo ndawo. Kodwa-ke ukhumbule ngaphezu kwakho konke ukuthi ongumlondi londi wakho nguJehova, ngoba nalabonabo abangabe bekuncedisa bekuphathisa ekuhluphekeni kwakho bagcina bengaphansi kwesandla sikaJehova. Kuhle ukunceda abahluphekileyo, kuhle ukusebenzelana ndawonye ukuphathisa abantu bakithi lemindeni yethu. Kodwa ngaphezu kwakho konke uJehova nguye ongumlondi omkhulu, ongumlondolozi omkhulu. Singaze sakulibala lokho. Abantu babakhohlwe balibale, bone sebefosi baze bakhonzele abanye abantu. Amagama abanye abantu asuke emlonyeni yabanye abantu, sebeyibo abakhonzwayo. Kanti-ke umlondolozi omkhulu nguJehova ongumthunzi wakho asesandleni sakho sokunene. Uthi uDavida ilanga likushaya emini nenyanga ebusuku. Lokho kutsho ukuthi uNkulunkulu uyakulondoloza ukwedlula abantu, ngoba abanye abantu emini bangatshiswa ilanga bayakhathala, bakhohlwe ngawe, bazikhumbulile bona bodwa. Lalabo odinga usizo lwakho kubo babe bengasekho, mhlawumbe babe sebelele, mhlawumbe babe bekude nawe. Kodwa uNkulunkulu ngakholwa uthembe kuye, uphansi kwakho ngazo zonke izikhathi. Ngobana sizwile emuva le, uNkulunkulu kalali kozeli, kavuma ukubana unyawo lwakhe luthelele. Ngaze ngatsho ngenye imini ngathi abafana bathi nxa bekhuluma labo intanga entsha bathi kule nto kuthiwa yi-24/7. Xa uNkulunkulu esithi ilanga soze likushaye emini ngisho lenyanga ebusuku kuthi zonke izitha zasemini ukuza kuphephisa kuzo lezi theni zasebusuku sokukhanya inyanga uNkulunkulu uza kuphephisa. Asithatheni leli lizwi olingaphezu kwakho konke uJehova nguye umlondolozi wethu. Asikhulekeni Baba Thixo engcwele, sizilethe esendleni sakho usilondoloze sikela amandla ezobuna phakathi. Amen.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu Jakalidala uNtungameli Nkomo. Soke isikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Lingali tshona njalo mthwakazi omuhle zimpapo omuhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama nguMaigobe. Namhla kuhlelo sixoxa lo Fortune Mswati osakhulayo okumsebenzi wezokulima. Umswati ulohlelo lokusebenzisa imitshina yakulezi nsuku ukuthuthukisa umsebenzi wakhe. Mswati, ngiyakwamukela kuhlelo, awusitshele okuningi ngohlelo lwakho.
Recently ngenze umshina opompa amanzi aye irrigation awuthelela ku irrigation setup usebenzisa i biomass waste as if you will. Awusasebenzisi i petrol just like amapump amaningi asebenza kuma irrigation setups. Ususebenzisa i biomass njenge fuel. So meaning ukuthi ngomshina lo ngi operate for free. Angizabhadali any cent ukuthenga ipetrol or ukudependa on amagetsi.
Awuchasisela abalaleli ukuthi uhlelo lolu luyakusiza njani njengomlimi?
Yes, I said before bakule nto ezinjengabo load shedding. Le problem yona le eyokuthi ngamproducer i-biomass waste a lot of it. And I realize with just disposing of it, I lose a lot of energy. Now, I'm not cheating on a lot. My fuels are expensive to run, depend on my fuel, my liquid fuels, and petrol and diesel. So, if I develop a system that operates on e-waste that I generate to do my operations that I want for irrigation setup, I think into energy for productivity. Now, uhlelo lolulengisa is just because I do ama operations awe ngadini wona lawa free of charge is $0 totally per kilowatt because I just use the waste engiyiproducayo mina ukuthi ngenze ama operations and produce more. Angidepend on ama gates, angidepend on ama fuel wona lawa eswala yenelaka adulayo kuma filling station. I just operate for free.
Siyabona phela Mswati ukuthi uhlelo lolulakho ukusiza abanye abakumsebenzi wokulima. Ukhangelina ukufundisa uZulu ukuthile ngalo mshini.
Right, umshini lo uyasebenza, ukhanya uyasebenza sibili. Ngikhangelele ukuthi abantu basizakale ngokusebenza komshini lo, especially abantu abakumsebenzi ofana nawo nalo in all scales, small, large, mid scales. They can depend on the biomass waste that they generate and on ama plants and jabo invasive plant species. Ngiyakwazi ukuthi atholakala about everywhere in Zimbabwe. So everyone can implement the technology le into farming, not just into farming but into even ama industries like mining, because kusegangeni lapho kule lantana kamara khona njalo kule sihlahla that decomposing labo benza production at $0 per kilowatt free of charge.
Hayi, siyakuzwa mnumzana. Isikhathi sesidliwe ngumangoyi, phosela amazwi akho okugcina.
Okay, kubalaleli ngithi ikakhulukazi laba afisa ukusekela lo msebenzi, ngixhumane ku 0782118041 for more information. Libele suku oluhle. Ngiyabonga.
Hayi, Zulukandaba, isikhathi yiso sesidliwe ngumangoyi, sekumele sigqibe uhlelo lwanamhlanje. Sithanda ukubonga uFortune Mswati ngokungena kuhlelo lwethu lwabasakhulayo. Fortune, ngiyabonga. Lingakhohlwa iZulukandaba ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwe-Livestock The Connection, 8-9 PM khonapha emsakazweni we-Studio 7. Olivalisayo ngenjabulo, igama lami nguMaigobe. Bye-bye!
Siyabonga kakhulu Mike Wobe. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Wosanda kuphepha kumkhuhlane we-COVID-19 lemuli yakhe eZimbabwe uthi wakhathazeka okumangalisayo besanda kuthapha igciwane le-coronavirus. Kulungiselelwa ukufihlwa kwenkosi yamaZulu uGoodwill Zwelithini. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, olivalelisayo ngoKip Stube.